ngithethwe nabantu bebe kuplain clothes but abanye uyabazi abangu 5 bebebaningi kakhulu up to 20 something but wazi abangu 5 bamthatha bayala egangeni yikho khona ngale bafika bazise ukuthaya khona ngale babuya la bemfaka ebhisini bazobezomfiya uyakubona ngawusiya eshowground ngebulawayo road endleleni bamdampa khonaphana wabuyela bamyekele
kachaywanga yini
bamthayile basinda bamkhipha ne-dread lelanga balifaka phakathi kweplastiki balilahlele ebhini
ngokuzwa kwenu kuthiwa isizathu sakhona ukuthi bayenze lokhu kuyini
isizathu asizanga sisize sibili ukuthi kuyini njengoba laye singazanga simbone sisamdinga ukuthi simbone kulelaba abamfonelayo bakhuluma laye ngefoni sibe singasakwazi ukuthi uhedas bakhuluma laye ngofoni e-undergard kumbe urilisiwe for sure njeabanye besithi bambone.